sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 4 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mhlawumbe ukungenela kweZimbabwe Human Rights Commission kungabe kudale umehluko ngasikhangele uhlelo lokuhlatshwa ngoba sibonile kungezelelwa inani labantu abahlabayo.
Silahlekelwe kakhulu singuzaphu abanye kade bekupresidium sikhuluma ngomama uMrs. Thaka, ubaba uThodlana, several other heroes. Yisikhathi esinzima lesi se-COVID esikhuluma ngaso, kodwa siyabonga ngemisebenzi emihle abayenzileyo.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokubhutshelwa izihlobo labangane buthumuthumu nge-COVID-19. Iqula leziphathamandla zeZimbabwe ebezisemidlalweni yama-Olympics kwele Japan selibuyele ekhaya. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amane lanye 41 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane elengxenye 1,508 belomkhuhlane lo. Asebebulewe yi-coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3,676. Asebefunyenwe belayo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilethumi lambili 112,435. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 32,961. Okukweze inani lasebehlatshwe elijekiseni laya ku 1,707,671. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina labo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 34,004. Lokhu kutsho ukuthi asebehlatshwe ngokugcweleyo sebephose bafike kusigidi 832,884. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, ithi uhulumende kanye lamankampani azimeleyo akumelanga baphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni, ngoba lokho akukho emthethweni. Kumbiko ewethu leizolo, ikhomishini le ithe okungenziwa ngabaqatshi ikukhuthaza izisebenzi kuphela ukuthi zihlatshwe, hatshi ukuzibamba ngamandla. Ithe uhulumende labaqatshi kumele bahloniphe isiqondiso ezibekwe yi-World Health Organization ezikubeka sobala ukuthi abantu kumele bazikhethele ukuthi bayafuna na ukuhlatshwa kumbe kabafuni. Yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngempiko yokuthi kulabanye abaqhatshi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, labanye asebevimba izisebenzi ukuya emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa useke wethula amazwi athi abangahlatshwanga bazagcina bengasaqhatshwa. Lekomishini ithe njalo ikhathazekile ngokusilela kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ikakhulu emaphandleni. Ngokunjalo ithe kumele uhulumende atholise indawo zonke amajekiseni kuhlatshwe bonke abafunayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Fumani Ndlovu.
Mhlawumbe ukungenela kweZimbabwe Human Rights Commission kungabe kudale umehluko nxa sikhangele uhlelo lokuhlatshwa ngoba sibonile kungezelelwa inani labantu abahlabayo lama centers lapho kuhlatshwa khona emakhaya. Sibone kubuya abebutho abezempila kahle kubutho bezohlaba abantu kundawana ezifana labolupane kundawana ezifana labonkayi lakwezinye indawo zangenhla yemandebeleni. Sibone kusiba nokungezelelwa sibili kwabezempila kahle ibutho elivela ewanke ukuthi lizoncedisa ukuhlaba abantu. Esingakwaziyo ukuthi njengoba abantu bakulumhlubulo bevele bengani bayesaba abebutho uzaba phatha njani, bazenelisa yini na ikakhulu nxa sikhangele emakhaya kuma villages ukuthi abazukwesaba yini ukuthi babuye bezohlatshwa ikakhulu nxa betshelwa ukuthi abazoncedisa ukuhlaba ngabebutho.
Kwezinye indawo emaphandleni isizwa kuthiwa uyathola kulomuntu oyedwa ohlabayo khonapho kulamakhulu lamakhulu abantu abamelele ukuhlatshwa. Selike lahlangana lakho lokho?
Liqiniso sibili kumqotho ukuthi emaphandleni abantu abahlabayo bayasilela, kukanti le ndawo lapho kuhlatshwa khona bezinlutshwana. Kodwa siyakholelwa ukuthi ngokuletha abebutho abezempilakahle kubutho kuzenza kube lobubelo ukuthi abantu bathole bebelokuthola lula indawo lapha bangahlabela khona. Sithemba ukuthi bazananzelela ukuthi indawo zemaphandleni eziningi abantu bebengakahlatshwa bezame ukuthi behambe besenza ama-mobile clinics. Le ndlela okuza mobhalayizwa ngayo ibe yileyana ezaba lesizotha ezenza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo. Bekusilela kakhulu kodwa ngokubuya kwabebutho kuzenza kube ngcono.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Igqwetha likamongameli Mnangagwa umnumzana Tinomudayishe Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi lanxa uhulumende engakaphoqi abantu ukuthi bahlatshwe ulakho ukukwenza lokhu kungaba lesidingo. Abatsha beZimbabwe abangamachumi amane lambili ekade beyingxenye yohlelo lweMandela Washington Fellowship bagqibe izifundo zabo namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umhlangano olunyaka wehlukile kule minyakeni evame ukwenzelwa kwele Melika usenzelwa ebulenjini beintanethi ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakenye. Izifundo ezigqitshwa yilo mhlangano lazo ezivame ukwenzelwa emakolishini aseMelika zokulolonga abatsha ukuba zinkokheli kwezamabhizimisi lakwezinye inhlangothi zempilo ziqhutshelwe ebulenjini lonyaka. Omunye wabaphatheka kuhlelo lwalonyaka unkosikazi Sikhanyisiwe Sebata yena obefunda ekolishini ye-Texas uthi loba nje bengayanga kwele Melika bafunde okuningi lonyaka.
I-Mandela Washington Fellowship ibe luhlelo olwenjabulisileyo njalo lwangivula amehlo. Ngizithakazelele kakhulu isifundo engisithole e-University of Texas e-Austin ku-Leadership and Business Track. Ngazizwa ngikhuthazeka ngisiba lentshukuntshuku lenjabulo. Ngathola ithuba lokuhlangana labantu abachiyeneyo abavela endaweni ezichiyeneyo ngafunda indlela ezehlukeneyo njalo ezintsha abazenza ngayo izinto. Lolwazi engilutholileyo lesifutha engilaso esokutshintsha impilo zabantu.
Ugcizelele sithi izifundo lezi zibaphathisa ukuncedisa abantu abasezigabeni ezihlukeneyo abadabuka yizo njalo kudala amathuba kwabasakhulayo. Unobhala wabatsha kwe-MDC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba yena laye ngomunye wabakuhlelo lwalonyaka uchasisa ngabakufundileyo.
Lonyaka siyenzele ke sisebenzisa ke umale khalekhukhwini lezinye ke inhlelo esitshiyeneyo kodwa ke sifunde okuningi kakhulu thina njengabatsha. Okokuqala ukuthi sifundiswe ngendaba ke zokuthi sikhokela njani xa singabatsha okuthiwa ngama-leadership skills ngesilungu.
Usiziba yena owenze izifundo zakhe ekolishini yesigabeni seGeorgia eMelika uthi ezifundweni zakhe ubelolongwa ukuba inkokheli ekhaliphileyo.
Sifundele njalo indaba zokuthi ke ikakhulu mina njengonobhala jikelelo wabontanga kunhlanganiso ye-Movement for Democratic Change ebengifunda e-University of Georgia. Lapho engifundiswe khona ke ngokuthi nxa ngingu-Secretary General unobhala jikelele ngibhala njani ke ama-proposal ayiwo ancedisa ukubana ke ngifulfile ke izithembiso engazenzayo zokudingela inhlanganiso imali njalo lokulungisa ke kwama-policies lokuloba kwawo.
Uqhubeke sithi bafunde ukuba kumele basebenze nzima ukuba imisebenzi yabo yazakale njalo ukuba labo abalezikhundla kumele benze umsebenzi wabo ngendlela ebalulekileyo. Uhlelo lolu laloba lohamba kuhle bethola yonke imfundiso okwakumele bayithole. Usiziba uthi lwalusiba lezikhubeko lapha lalaphaya ngenxa yokuhamba kwamagesi obekusenza behluleke kufinyelela ukuba ebulenjini izikhathi zonke. Abatsha laba kwakumele baphatheke kuhlelo lwanyakenye kumele baye eMelika kodwa akusabanga njalo ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abaqoqi balo bagcina bebanjwa ngamandla ukuluqhuba ebulenjini be-inthanethi.
Kuze kube manje abatsha bedlula amakhulu amabili sebengene kuhlelo lolu selokho lwaqalayo ngomnyaka ka-2014.
Wayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama nguye owaphawula lolu hlelo. Umnumzana Pride Mkhono owaphatheka kuhlelo lolu ngomnyaka ka-2018 uchasisa ukuthi yena lwamnceda njani empilweni.
Uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship mina lwanceda njengosakhulayo kakhulu ngoba ngasuka khona ngale sengilolwazi olujongileyo ngendaba zokukhokhela zobukhokheli njalo i-Department of State yasinika thi yasupporta kakhulu ama-programs siyasifuna ukuwayenza ngabe ngaba ngama-workshops ngabe ngaba ngama-research njengami mina ngayenza ama-research ngaye eTanzania ngayenza i-research ngasuka khonapho ngayepresenta ama-research leyo eGhana lapho ebeyihlangana khona lezinye izikhwicamfundo esi-Africa esisakhulayo. Hayi ngabona ukuthi lokhu kwanceda kakhulu ukuthi lami ngibe njengomkhokheli uyabe lolwazi njalo olungisa esingathi ngama-research documents.
Iningi labaphatheka eminyakeni edluleyo bathi uhlelo lolu luyabaphathisa empilweni yabo yonke ngoba lubapha ithuba njengabantu abadabuka emazweni awezekazi le-Afrika ukuhlanganela ndawonye bephana amacebo njalo bebumba ubudlelwane hatshi phakathi kwabo kuphela lasemakolishini aweMelika lapho abayabe benze izifundo zabo. Uhlelo lolu lunenjongo yokubumba inkokheli esizimiseleyo njalo ezilolwazi olujulileyo kwezombusazwe kwamabhizimusi ekhansilini kuhulumende lakwezinye inhlangothi zempilo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla ukhulule owake waba ngumeli we-Bikita West yedale lephalamende elilunga le-ZANU-PF umnumzana Munyarazi Kereke yena obeseleminyaka emihlanu yesejele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula umntwana oyisihlobo sakhe oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye. Ukereke wakwetshelwa ukupika okweminyaka elitshumi lane 14 ngomnyaka ka-2016 lapho inkantolo eyamthola khona elecala lokudlwengula lingane ephethe umbhobho eyethusela. I-Supreme Court imkhulule ngemali yesibambiso i-bail engena kungxenye yesigidi i-500,000. Lokhu kutsho ukuthi uKereke usezaphikisa isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala ephandle. Ulife Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Uhlangothi lwaseMelika olubona ngokuvimba ukuthelelana kwemikhuhlane kule Centers for Disease Control and Prevention lwethule isiqondiso sokuthi abantu abakade bencediswa ukuhlawulela indleko yezindlu elizweni bengaxotshwa kuze kuyefika umhlaka 3 Mfumfu ngesikhathi uhulumende kamongameli Joe Biden esefuqwa ngamandla ukuphuma lesibopho esiqinileyo sokulungisisa lolu daba ngoba abantu lokhu bengakabuyeli emsebenzini. Abamiswa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakithi. Igqwetha elikhulu likahulumende esabelweni eseNew York eMelika libeke izolo kubana uphenyo olwenziwe luhlangothi lwezemithetho luveze ukubana usibalukhulu waleso sabele uGovernor Andrew Cuomo ngempela wahlukumeza abesifazane abambalwa ngezocansi. Iningi labebandla lakhe elama-Democrats ngokuyangeka sebekhuthaze ukubana kachiye umsebenzi uKhomo okugoqela lomongameli Joe Biden. Kulo mpholisa ofileyo ngemva kokugwazwa izolo esilindweni sezitimela esePentagon esisesabelweni seVirginia eMelika ngemva kokuqhamuka kodlakela kulesi sidiji kulo muntu oyedwa odutshulwe njalo ngamapholisa laye wafa kuleso sehlakalo. Kulabantu abangamashumi amane lanye ababulewe engozini yokungqikelana kwemota enkulu ethwala impahla lebhasi ebithwele abantu eyenzakale kwele mali izolo. Abantu abangamashumi amathathu lantathu babikwa labo belimele kakubi kule ingozi. Abantu basedolobheni eleAccra okuyisigodlo sakwele Ghana bangene emgwaqweni betshengisela befuna umbuso ongcono lokuthi uhulumende alungisise amaphutha akhe abusengcono. Utshengisela lokhu kwenziwa phansi komkhankaso olesihloko esithi #FixTheCountryCampaign okanya usuthole usekelo olukhulu elizweni ikakhulu kwabasakhulayo asebeusabalalisa ezinkundleni zebulenjini eziningi.
Bakhala ezimatonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokulahlekelwa izihlobo labangane buthumuthumu ngenxa ye-COVID-19. Kubika uThuso Khumalo.
Izimva ezibangelwa yi-coronavirus kwele South Africa ziyaqhubeka zibangela usizi olukhulu lakuzizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Machuma okungasogama lakhe lamampela ngoba engathandanga kuvezwa igama uthi umkhuhlane we-COVID-19 ubenzele abangakazi bakubone selokhu badwetshulwa yingwe.
Thina singumdeni silahlekelwe ngubaba ukuqala ku-3rd wave la e-Gauteng. Ubaba ugule iviki yodwa nje wayesibhedlela waseshona. Kunje umama naye wabuya esizwa ngomkhuhlane wahle wagijima kwezigoli. Umama laye kutshoneni kukababa wahle waqala ukugula. So kuthe after 2 weeks umama laye walandela.
Yesikhulume lisebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Kanisha Sinkala uthi la malunga ebandla lakhe aphelile ngalesi sifo.
Silahlekelwe kakhulu singuzaphu. Abanye kade beku presidium sikhuluma ngomama uMrs. Thaka, ubaba uThodlana, several other heroes of the struggle ebesilawo kubandla lethu siyizaphu. Yisikhathi esinzima lesi se-COVID esikhuluma ngaso kodwa siyabonga ngemisebenzi emihle abayenzileyo.
Isikhulumeni senkampani yezemingcwabo iDao Funeral Services uMnumzana Makotebe uthi basele bengalamathe ngemva kokuba lesi sifo sithethe umsunguli wale inkampani.
This thing kills so futhi silahlekelwe ngomunye wethu umsungulu wecompany ye-Ida of Funeral Service uthethe ilesifo sonesesecoronavirus. Lo mkhuhlane lo eqinisweni ubuhlungu njalo uyabulala. Mina sengiphuma khona ngi-test positive which is last of last month ngo-June mhlaka 27 June. Ngize ngarecover lapho kubo 28 July.
Ngokombiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle kule South Africa, bazinkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 abantu abahlaselwe i-coronavirus izolo kuphela, kanti ababulewe yilo umkhuhlane ngesikhathi esifanayo bedlula amakhulu amahlanu lengxenye 555. Lokhu sekuthethe inani lasebefile selokhu lomkhuhlane uqalile enyakenye laya kwabedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 72,992. Lokhu kwenzeka ngesikhathi iziphathamandla ziveza ukuthi ihlandla le-third wave yokuhlasela ku-COVID-19 seledlule, njengoba inani labahlaselwayo selehlile lapho ebedlalela khona kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili from around 20,000 laya phansi kwezinkulungwane ezilichumi below 10,000. Umachuma utusizo lukhulu kuningi labeZimbabwe abafelwa izihlobo zabo yikuthi zingcwatshwa bengalathuba lokubona imizimba yazo.
So ekushoneni kwakhe asimbonanga ngokugcina ngoba ubegoqelwe ngamaplastic. So asikwazi ukuthi umuntu owangcwatshwayo nguye yini ubaba kumbe kayisuyi. So ubaba wavela wasuka esibhedlela wahle waqonda street emoshari. Ukuthi sibekwazi ukuthi nguye noma kayisuye asikwazi.
Abanye njalo bakhala ngokuswela indlela zokuhamba ekhaya besiya emngcwabeni, njengoba iningi labo balahlekelwa imisebenzi, kanti le mithetho kahulumende ayivumeli ukubuthana kwabantu abaningi kule imingcwabo. Umnumzana Nkala uthi ubuningi bezimfa ezibangelwa yilo mkhuhlane sebenze labo abebecabanga ukuthi lo mkhuhlane awukho bayifunde ivaliwe.
Asitholeni ukuthi sivaccinethwe silungiselele ukwenzela ukuthi nxa kufika isikhathi umzimba wakho usulamasotsha omzimba azakwazi ukulwelana lalokho. I-vaccination kudala vele ikhona, yebo ungaba nama-fears kube lani okukhona lokunenge okukhulunywa ngabantu, kodwa kuqakathekile ukuthi uhlale uvikelekile.
Umnumzana Thebe laye uthi ukuzivikela kuqakathekile kakhulu.
So mna ngigqugquzela kakhulu ukuthi abantu abanjani, abantu abagqoka ama-mask iba sanitize bagezele izandla kuqakathekile kakhulu because lo mkhuhlane uyabulala bakithi. Two, ama-advising abantu ukuthi banjani, bonke labo abaleminyaka engaphezu kwe-35 kusika ku-39 abahambe bayovaccinator. I-vaccination ikhona mahala free of charge including ama-undocumented immigrants.
Sabe siyafika kuzigidi ezimbili lengxenye close to 2.5 million asebehlaselwe umkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa. Loba kunjalo uhulumende akakuvezi kuzibalo zakhe ukuthi bangaki abakwamanye amazwe abakunani leli lakunani lasebebulewe ilo mkhuhlane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abanye ababalisi beZimbabwe abasebenza kwele South Africa sebamukele inyathelo lokuthi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende weBotswana uvale izikolo ngenyanga edluleyo kulandela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa akukabi lohlelo lokuhlaba ababalisi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inhlanganiso ezimela ababalisi kwele Botswana zithi abasoke bephindele emsebenzini ngaphandle kokuthi bonke sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Uhulumende uvale isikolo ngenyanga edluleyo phezu kokukhathazeka ngokumemetheka kwe-COVID-19. Ababalisi abaphose befike ikhulu i-92 sebebulewe i-COVID-19 kusukela ngomabasa lonyaka. Lokhu kuthe inhlanganiso emela amatitshala e-Botswana Education Sector Union, i-BOSETU, ikhuza isithi akulambalisi ozabuyela ekilasini engatholanga ijekiseni ye-COVID-19. Izikolo kumele zivulwe emavikini amabili. Kodwa isikhulumise eBosethu umnzana Dabokani Rari uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende kakakhiphi uhlelo lucacileyo lokuhlaba ababalisi.
Enough is enough. We have seen more deaths.
Sekwanele, sesibone kusifa ababalisi abaningi. Asizimiselanga ukuthi siyekele ababalisi bebuyela emangcwabeni. Yilo inyathelo esesilithethe.
Kodwa iningi lababalisi lithi liyesaba ukukhuluma kakhulu ngodaba lolu ngoba lungaphazamisa amathuba abo emsebenzini. Abanye abezimbabwe leBotswana bafana loNkosikazi Sindiswa Sibanda bathi kumele ababalisi bebuyele emsebenzini behlatshiwe noma bengahlatshwanga.
There is this campaign going around that teachers do not want to go back emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID. Mina ngombono wami, I think teachers have to go back to school. As a teacher, umuntu uyabe esayine icontract yokuthi ngiyafundisa come thunder or rain. Abanye sekuyikudinga nje ukuhlala ngkhaya okungaya emsebenzini. Asibuyeleni emsebenzini ma-teacher, siyefundisa abantwana njengesivumelano sethu lo hulumende. Lokho ukuthi uhlabile kumba uhlabanga, ijekiseni le is not compulsory.
USibanda uqhubeke esithi kumele kudingwe ezinye indlela zokuvikela, ngakho kumele inhlelo zokufundisa ziqhubeke.
Let's follow COVID protocols. Sibuyelene emsebenzini, sanitize, put on your mask, social distance. Umsebenzi kawuqhubeke ma-teacher. I do not support this initiative eyokuthi o-teacher bangabuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga. Abantwana laba, they need us more than anything else. Imkhuhlane ibuye yahamba yaba mnengo, HIV or Spanish flu, whatever. But there has never been a case ukuthi abantu akumelanga babuyele emsebenzini just because abahlatshwanga.
Umnumzana Mthabisi Dube omnye wabadabuka eZimbabwe uthi nje abazali balesifiso sokuthi isikolo zivulwe njengokuhlelwa mhlaka 17 Ncwabakazi, kodwa bayazwisisa izikhalo zababalisi.
We appreciate ama concerns ama teachers ngoba basengozini yokuthelelwa i-corona. Bahlangana labantwana from different backgrounds, the same way ama nurses or doctors abahlangana lezigulane ezijeneyo. Ngakho sithi kabahlatshwe ijekiseni labo.
Inhlanganiso yeBosethu isiqale umkhankaso ngaphansi kwendikimba ethi no jab no return to school, ekhangelelwe ukuthi bambe ngamandla uhulumende ahlaba ababalisi ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ababalisi beZimbabwe bathi kuqondile ukuthi kungavulwa isikolo uma bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sekulabantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu lamashumi amahlanu, i-115,202 abatholakale bele coronavirus kwele Botswana, kwabhubha abadlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha i-1,658 abayinkulungwane ezingamakhulu lamashumi amabili i-124,000 sabathola amajekiseni omabili awe-COVID-19. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Zihamba pambili. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende lamankampani azimeleyo akumelanga baphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokubhutshelwa izihlobo labangane buthumuthumu nge-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-half past.